Umnanga kwa wethu le umsasandlela we National Development Strategy 1 izolo wona athi uzalandelwa ngenjongo yokuvuselela umnotho kuze kuyefika umnyaka ka 2025. Uthe phansi kwalomsasandlela uhulumende uzasungula imisebenzi engu 760,000 njalo akhulise umnotho ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i 5%. Wengeze wathi inflation layo iza kwehla isuka ku 471% iye phakathi kwe 3% le 7%. Umongameli Mnangagwa uthe ukuze lokhu kufezeke bazaqinisa ingatsha ezigoqela olokulima, olokwenjiwa kwamatshe aligugu, olokulungisa impahla kanye lolokwethekelelwa kwelizwe. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi lanxa uhlelo lolu lungaze lube lohlonzi imisebenzi ekhulunywa nguhulumente milutshana kakhulu.
Nalapho esikhona nxa sithi sikutransforma kuyafuze sikhulume ngokuthi sifuna employ abantu abangamamiliyoni amabili amathathu. Yikho lapho siyakuthiyabe siphusha ngoba la i-700,000 ayenzama ukuthi bangathi bona babe ministerically ukuthi benza ngani baza-achieve into emangalisayo. Kodwa kuza kwanzima nxa bengatshintshanga indlela abenza ngayo njalo indlela abaphatha ngayo izinto.
Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo yena usole uhulumende esithi kazange akhulumisane labo njengenhlanganiso yezisebenzi ekubumbeni lumhlahlandlela.
Luhlelo nje njengenhlelo zonke nje ezikahulumende ezibhalwe kakuhle emaphepheni ziseleke implementation. Kube nje uluhlelo oluzathi ngeva kweminyaka emibili emithathu sizo sokuthiwa khona hayi sesilufake eqeleni sokululunye uhlelo.
Umoyo uthe iziloyiso zikahulumente lezi zingaba izifiso nje zikathemba lo amkela. Nanku sokuye kwaba lezinye inhlelo ezifanayo ezigoqela olwezim asset ezingaphathisanga ilizwe ngalutho.
Izifiso kaziyaliwa kodwa kufanele phela ube lenjongo eqondileyo, ube le strategy, ube le support njalo ebantwini, izisebenzi, abaqhatshi, ukuze phela ke uhlelo luphumelele. Esikunanzelelayo esikhathi esiningi ukuthi sisuke sihambise indaba ye politics phambili.
Ushoko uvumelane lomoyo.
Iproblem esilayo kuhulumende wethu uzowabhala amaphepha amahle kodwa ukuwagcwalisisa kube yinto engani izasihlupha. Ungakhangela njalo kule ndaba enganayikhulunywanga ngendlela yacaca kwindaba ye-corruption nokuthi sizadila njani, ngoba i-major impediment eZimbabwe kathesi indaba zokuthi sidila njani ngento ze-corruption njalo sidila njani njengelizwe nxa sokulama-challenges.
Usomabhizimusi oyisiphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi zinenge ingatsha uhulumende amele azivuselele kuqala ukuze amaphupho akhe afezeke.
Isandulelo ikuthi kube lalokho okuthiwa ngama-factors of production. Kusamele uhulumende aqale akhe i-confidence building ikakhulu kwezamandla akagetsi kanye lamafutha ezimota, kube izinto ezeneliseka ukuthi zithengeke ngokwentengo ezilingeneyo. Aphinde futhi alungise uhulumende amanzi. Siyakwazi ukuthi kule nkampani okuthiwa United Refineries kanye lezinye sezivaliwe ngenxa yokuswelakala kwamanzi kakhulu koBulawayo.
UNdlovu uxwayise njalo uhulumende ukuthi aphathise abantu abazisebenzayo ngemali ukuze bavuselele amabhizimusi abo.
Sivela kwisikhathi se-lockdown lapho abaningi abahle bawa bahle badilika sibili sebeze badiliza kanye yonaka esithi i-capital ekade bachokolile kumabhizinisi abo. So kumele ukuthi baqale bancediswe ngalokho esingathi ama soft loans.
Uhlelo lwe National Development Strategy 1 lolu lwelama olwe Transitional Stabilization Program lona olusolwa ngabanye besithi alusizanga ngalutho. Kepha uhulumende uthi lwaphumelela lolu hlelo ngoba lwenelisa ukuqeda ukukhwela amahlayana kwentengo yezinto njalo lwaqinisa idola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.